uJesu Kristu, uMesiya owayethenjisiwe. UJehova uNkulunkulu waphefumulela abaprofeti beBhayibhili abanengi ukuze basincede simazi uMesiya. Babhala okunengi ngalapho ayezazalelwa khona, inkonzo yakhe, kanye lokufa kwakhe okwakuzakhulula isintu. Zonke iziprofetho lezi eziseBhayibhilini zagcwaliseka kuJesu Kristu. Lezi ziprofetho ziliqiniso njalo zicace ngendlela emangalisayo. Ukuze kusikhanyele lokhu, ake sikhangele iziprofetho ezithile ezazikhuluma ngokuzalwa kukaMesiya kanye lokukhula kwakhe. Umprofeti u-Isaya waprofetha ukuthi uMesiya wayezavela kusendo lwenkosi uDavida. Lakanye uJesu wazalwa engowosendo lukaDavida. UMikha, omunye umprofeti kaNkulunkulu, waprofetha ukuthi umntwana lo wayezagcina esengumbusi njalo wayezazalelwa eBethlehema Efrata. Ngesikhathi uJesu ezalwa kwakulamadolobho amabili elizweni lako-Israyeli ayebizwa ngokuthi iBethlehema. Elinye laliseduze leNazaretha esigabeni esisenyakatho yelizwe, kanti njalo elinye laliseduze leJerusalema koJuda. IBethlehema eyayiseduze leJerusalema yayibizwa ngokuthi yi-Efrata. UJesu wazalelwa kulelo dolobho, khona kanye lapho isiprofeto esasithe uzazalelwa khona. Esinye futhi isiprofeto seBhayibhili sasithe indodana kaNkulunkulu yayizakhutshwa eGibhithe, uHoseya 11:1. UJesu wahamba labazali bakhe eGibhithe esesengumntwana, basebebuyela laye elizweni lakibo uHerodi esefile. Ngaleyo ndlela kwagcwaliseka isiprofetho. Ebhukwini elidindiweyo ekhasini 200, kulechati elilesihloko esithi iziprofetho ezimayelana loMesiya. Amavesi angaphansi kwesihloko esithi isiprofetho amumethe iziprofetho ezimayelana loMesiya. Sicela uqathanise amavesi la lalawo angaphansi kwesihloko esithi ukugcwaliseka kwaso. Ukwenza lokhu kuzaqhubeka kuqinisa ukukholwa kwakho ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liliqiniso. Ngesikhathi uhlola amavesi la, hlala ukhumbula ukuthi amavesi angaphansi kwesihloko esithi isiprofetho abhalwa kusasele amakhulu eminyaka ukuthi uJesu azalwe. UJesu wathi, "Konke kumele kugcwaliseke okwalotshwa ngami emthethweni kaMosi labaprofeti lamahubo." ULuka 24:44. Lawe ungazibonela eBhayibhilini lakho ukuthi zonke iziprofeto zagcwaliseka ngokupheleleyo. Nanzi ezinye zakhona. Wazalwa esizwaneni sakoJuda. UGenesisi 49:10. ULuka 3:23-33. Wazalwa yintombi emsulwa. UIsaya 7:14. UMathewu 1:18-25. Wavela kusendo lwenkosi uDavida, u-Isaya 9:7, uMathewu 1:1, lo 6-17. UJehova wambiza ngokuthi yindodana yakhe, iHubo 2:7, uMathewu 3:17. Abazange bamkholwe, u-Isaya 53:1, uJohane 12:37-38. Wangena eJerusalema egade ubabhemi, uZechariah 9:9, uMathewu 21:1-9. Wathengiswa ngumngani wakhe osekhwapheni, iHubo 41:9, uJohane 13:18-21-30. Wathengiswa ngenhlamvu zesiliva ezingu-30, uZechariah 11:12, uMathewu 26:14-16. Wathula phambi kwabamangaleli bakhe, u-Isaya 53:7, uMathewu 27:11-14. Benza inkatho ngezigqoko zakhe, iHubo 22:18, uMathewu 27:35. Wagwazwa, u-Isaya 53:5, uJohane 19:34-37. Amathambo akhe awazange ephulwe, iHubo 34:20. UJohane 19:33-36. Wangcwatshwa labanothileyo, u-Isaya 53:9, uMathewu 27:57-60. Wavuswa engakaboli, iHubo 16:10, imisebenzi 2:24-27. Wahlaliswa esandleni sokunene sikaNkulunkulu, Ihubo 110:1, imisebenzi 7:56.